Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mbijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi.
Ibandla le MDC Alliance seliqothe obe ngumgcini isihlalo ogajwa labesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha lisithi ukuqhubeka kwakhe elilunga ukuzangcolisa ibizo lebandla. Ibandla le MDC lithi obe ngumqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bedniko Bebe kasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lanxa ephikisa ukuxotshwa kwakhe emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwendleko zikahulumende i-budget olwethulwe izolo ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube soludale inkulumo abanye besithi alusoze luphathise ukuthuthuka komnotho welizwe. Owaye ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti osengumsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uthi uluhlu lolu lwehluleke ukulungisisa ukungahambelani kwesisindo sedola leZimbabwe lelemelika, njalo wathi iholo lezisebenzi bekumele likhangelwe ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe. Esethula umbiko wakhe umthuli uthe imota ezileminyaka edlula elithumi akusamelanga zithengwe phandle kwelizwe, njalo wathi abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezilithumi $10,000 abasoze babhadale umthelo we-tax. Uncube uthe ababele mali edlula $1,000 ebhanga nyakenye ngesikhathi ilizwe liguqula imali bazaphiwa imali yokulinganisa isisindo semali abayilahlekelwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Umbiko kwawo ubungacacanga ngoba umphathi ntambo ube sithi fahla fahla mbijana enga expand kuma issues kumbe engasiniki information eningi, so kumele sihlale phansi silicubungule ibudget. Kodwa ngokubona kwami ubethe ibudget ngele 402 billion, so kusitsho ukuthi embone njengani abantu bebekhangelele ibudget elikhulu kakhulu ukwedlula 402 billion. Ngokuzwa kwami ama ministries ama pits abo ebe yi 1.1 trillion. So abantu abaningi bona njengani kabathabanga ukuthi ibudget beliphansi kangaka, kodwa ngibona njengani uminister ubesebenza ngemali ayikhangelele ukuthi azayithola nxa sikhangelele ukuthi i-economy isiguqe ngamadolo kathesi.
Ngamafitshane ungathi kahle kahle kuyini okuqakathekileyo okukhulunywe kubudget le?
Kathe sengathi engubonelayo ukuthi usengeze i-tax free threshold ukusukela ku 5000 RTGS kuze kube yi 10000 RTGS. Njalo izikolo sezathola i-sanitary wear yamankazana lama PPE. Njalo khanya njengani umphathi ntambo ufuna ukwengezelela i-duty kumbe i-excise duty on into ezinjengotshwala legwayi. Ngibona njengani njalo umphathi ntambo uzame ukunika i-higher education imali enjengange 14.2 billion le-primary education imali enjengange 55.2 billion ube sithi nge-infrastructure lento ezinjengalezo. Kodwa esingathi asikakuboni ukuthi uholo lwama civil servants luza hamba njani ngoba bacacanga ukuthi uhlelo lwakhe luza belumi njani nxa sesingena kundaba le
izisebenzi ngokubona kwakho ibudget le izihambele kahle na nxa sikhangele lokho okukhulunywe kakhulu ngendaba ze bonus
Ngasikhangela ibonus ngibona njenganomphathi intambo wenze into enhle kakhulu ngoba uthe i-tax free threshold bonus izaba i-$25,000. Kodwa izisebenzi ngibona njengani udubo abalalo ukuthi ngomnyaka ozayo isalari yabo iyabe injani. Khonokho akukhulunywa kuma highlights lawa ube ngacacanga ukuthi uza zamacebo bani ukuthi indaba esebenze ukuthi bafuna imali elingana le $520 ababe ithola ngo 2018 uzayihambisa kanjani. So kumana njengani bengathaba okwesikhatshana kodwa sikhangele long term bazaqhubeka behlupheka ukuthi ama salaries abo azabe emi kanjani nxa sikhangele ukuthi umphathi ntambo ubengasitshelanga ukuthi uzasamacebo bani.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungulayo ezomnotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MTC Alliance lithi selixothe obengumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane kuleli bandla koBulawayo uNkosazana Tendai Masocha phezu kwamazwi akhe avele kubomakhalekhukhwini kuyona le iviki. Kumazwi akhe uMasocha uthe bengaqhubeka bemhlukuluza ngodaba lokuthunjwa kosakhulayo uTawanda Mjehiwa uzagcina eveza ukuthi uMjehiwa labanye abasakhulayo abangamachumi amabili babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mahere uthe uMasocha wethula amazwi angahambelani lesiko lebandla ngalokho usexotshiwe. Yena uMasocha wayethe usesuka esikhundleni kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla. Kodwa ibandla leli lithe ukuqhubeka elilunga kuzabangela ungahlaliseki kwabalandeli bebandla. Ibandla le-MDCT lithi alisoze livumele oyingunobhala oquqa inhlelo zebandla uMnumzana Bednico Bebe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli. Ibandla leli lithi uBebe sowaxotshwa lanxa yena wakhweza lolu daba edale esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Dan Moyo.
I-court enkulu eZimbabwe i-Supreme Court yarula kudala nge-situation e-MDCT yacacisa okumele kwenzakale kusiwa phambili. I-Supreme Court ayizange ithi i-MDCT sokumele ukuthi i-constitution yayo imiswe. I-constitution ye-MDCT in fact yaqiniswa nge-decision eyenziwa yi-Supreme Court. So i-decision ye-Supreme Court makuwukuthi yaqinisa i-constitution ye-MDCT and uBebe yena manje sithi ufuna uku-challenge i-decision enziwa yi-National Council. Ngibona nje mina edlalisa isikhathi sakhe le mali yakhe ngoba akukho nje lapho okuzuya khona. And akungimangalisi ngoba njengoba esesupportwa ngabantu be-alliance kunini abantu be-alliance besiye ema-court besiyozama ukulwisana lathi and each time siyababhuqa nje. Laye uBebe nje manje cabanga ukuthi eyakhe indaba izoba different uyadlala nje ngoba akula mehluko uxotshwe and exotshele i-reason and i-reason yakhona silayo ku-constitution yesivumele ukuthi sinxotshe ngendlela samxotsha ngakhona. So yena manje sitshela ukuthi uzobuyela kusemkantolo lapho esawina khona aye presenter eyakhe olakhe udaba oluphikisana le ruling eyenziwa yi-Supreme Court. Nginguye nje mina ngagcina imali leyo ngithengele abantwana isitshebo ngodaba angeke azaluwina.
njengoba esitsho yena umnumzana Bebe ukubana kasoze asuke esihlalweni sakhe ngoba kaxotshwanga okungekho emthethweni. Kuyini okuzenzakala nxa kuyukuthi selisenza umhlangano wenu okukhetha inkokheli lizama uphana ixesha lokubana aqale alungisise udaba lwakhe kumbe selihle lakhohlwa ngaye?
UBebe soze kube ngokuqala ukuzama ukwalela esikhundleni esexotshiwe. Sikubonile even lapha e-America, siyakubona even khona manje ngo-Trump owadliwa ukukhetho ngu-Joe Biden. Enhlara la yokuphuma esikhundleni ezitshela ukuthi yena wawina. UBebe la ngimfananisa lalokho. Ekugcineni nje mina i-advice engamnika yona nje ukuthi akulanto ezotshintsha mnumzana Bebe. I-decision yokuxotsha yavunyelwana ku-National Council. Ma uzitshela wena ukuthi uzosalula okusesikhundleni sakho, asazi ukuthi uzosebenza lobani, ngoba okokuqala usoze ubizwe kuma-meeting. Okwesibili, akula membership ezobelandelana lawo. Wena usozikhethela i-alliance, buyela ku-alliance uyokontesta khona ukuba ngu-president we-alliance, ngoba yibo abantu odlelana labo. Thina abantu be-alliance asidlelani labo kusukela nge-time siwina i-Supreme Court judgment. I-MDCT, MDCT awungeke ubelonge emabandleni amabili. So kumele ukuthi wena ngabe usebenzele ukuthi uye contest. Uma ufuna ukuba ngumongameli weparty, hamba uyo contesta kuChamisa ngale. Ucontestele uChamisa ku-alliance, libone ukuthi liphuma kanjani. Kodwa ngapha nje udlalisa isikhathi, udlalisa le mali yakho. Kohlwa njengakho ku-MDCT, ubulaya i-chance, wayidlalisa. Ngoba ufuna kumamambande ube ngapha la ngapha. Thina asivumelani lakho ukumamambande kwakho. So ngoba manje nje usiwedwa isupport yakho ungazibuza khona manje ukuthi ivela ngapha. Uzokwazi uzothola ukuthi isupport yakho ivela ku-alliance. Even izimali zona lezo zokuthi upushe ama court case ona lawo. Even i-campaign yakho konke izimali ze-alliance. And thina sivumelani lakho konke lokho. So ungaqhubeka mfowethu lilungelo lakho lokuthi uye court, but angiboni ukuthi kuzophuma.
Umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele-Melika. Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Bednico Bebe kunye legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi obesebenza ehofisini kamnumzana uBhedaya Moyo owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Gideon Mapokotera ubotshiwe izolo esetheswa icala lokhupha iviza okungekho emthethweni umnumzana Ali Mohammed. UMohammed ngomunye wabasesitokisini phezu kodaba lokuzama ukususa ingudlu igolide elizweni lwelo nkosazana Henrietta Rushwaya. Iphephandaba le-Newsday lithi umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume kasamiswanga emthethwandaba izolo ngemva kokuba amapholisa ethe asacubungula icala aletheswayo elokuthi wasebenzisa isikhundla sakhe ukudingela izihlobo izitanda zokwakha izindlu emzini we-Westley. Manje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bakhulu bohlelo lwe-Studio 7 langibalaleli bethu, kuyalisibuzele lapha u-president wethu uMnangagwa, ngoba siwa lokho kwenzakala ezikolo thina abazali sikuzwisisa. Qala sasithe izikolo azivalwe zingavulwa until next year, isikhalazo sethu asemukelwanga. Khathesi abantwana sebesezikolo akula matitsha, amatitsha ngasebuye khathesi ngemande, se abantwana sebefunda ngama-days, kambe kusani kwakhiwa abantu bethu yini abazayifunda yebo saqala sabona kuma doctor kwathiwa sekufanele abelaphe ngama days abantu baphela du elizweni khathesi kulandela imfundo yabantwa bethu bazali iphelile du endasika khaya ngoba nxa abantwana bazafunda ama days kwaye kwabonakala ngaphi khona lokho ukuthiwa umntwana uzafunda ama days shua awu kambe singaphi sihlawu lozwele ohluka sidubekelani kangaka sitshelwani kangaka ayi kungalalelwa thina lathi izikhalazo zabantu kwanaba abangalancedo kodwa nxa sokungamavoti sabe sesidingakala thina kodwa izikhalazo zethu azemukele kathi sihawuliselwane elizweni sidubekelani lapha ezimbabwe thina sisezweni elikhululekileyo esizitsho ukuthi yilizwe lethu likhululekile kodwa liphinde lisithwalise nzima thina ngokukhululeka kwalo awu hlobo zami hayi mna kuya ngani bazali asivule namehlo ngabe kuyenzakala wani umntwana uzahamba esikolo engatholi imfundo ebuya lecorona ngabe kuyenzakala ngathi asihlalise sitabambana sihlalise nabantwa bethu bengayo ezikolweni hlalise abantwa bethu thina bazali sizenzele lathi okwethu okusemakhanda ethu ngiyabonga
mavuko ngithanda livukile kodwa emakhumbini amane omhlaba edaluka ekezimapisa khonaphana omalaba ekohole ngilivusa edaluka ngilivusa kwesivalo ngilivusa mbalamavillage akho aqale khonapa abizwa edaluka nenguza stripurodi fiyela nesibangane yaphila kodwa hayi siyabonga mina lapha engikhona ngisawukela nje ukubona umzulu liphazima kwezindawo ukuthi yana lapha engikhona hayi daluka kwakuthi hayi ezivilenidaluka hayi daluka nalo izulu yana sibilivuyanda sasazi ngibukona lizabuya kodwa liyaphila kwina ngubaba umoyeni ngwenyalo daluka
sanibonani iyadikelela khona ngapho kustudio 7 basakaza bahle liyazi kusakazo liyakwazi ukuzikhipha izindaba shuwa yazi ngilo hlupho ngabantu bakithi kathi abantu bakithi sebabanjani even ingoma iyakhuluma ukuthi kudala kwakukunje kwakubusa umambo lomzilikazi kudwa namhlanje umuntu uzekhuluma ngokuthi ishona yeyi mina ngilindebele ishona mina ngilindebele kuyini kati okufunakala kakhulu phakathi kwabantu kakhulu lawa abafuna ukuba lomandla lolu ngaka phela ishona likhona khona ngapha esindebeleni umuntu wakhona uyafice ngokomoya ethi yena kafuni amashona walibona ngapha indebele lakomoya ufice umuntu wakhona engakobhanda ethi kafuni ishona walibona ngapha indebele lakobhanda bantu bakithi sebesayingqondo izimbabwe sifuna ikhululeke thina esingakho ukuthi izimbabwe kayikhululeke kungakhathalekile ukuthi ikhululwa ngishona kumbe ikhululwa umdebele kumbe ikhululwa mbani umuntu kuphela we-Africa ngesifuna ukuthi abuse izimbabwe mayezalandela iconstitution yakithi kathi linalaba abantu abanjani lina bantu ikakhulu linabesindebeleni lanini nithi lingomtwakazi kuyini umtwakazi lokho sehlala ikhuluma ngakho lisebenzise ukuphambanisa abantu libehlukanisa ngemihlobo khonapho phakathi kwelina bobuthwakazi kulamashona amaningi khonapho ngenxa yokuthi amashona lawo afunda ukukhuluma isindebele azalwa ngomama besindebeleni kodwa oyiselwe ngamashona asebiza amanye amashona bebelani mcabango
ukuze sithuthukise ilizwe lethu. Sanibonani ku Studio 7 igama nguChris Kincibele okhulumayo. Kungifundwe into eyodwa ngama-elections e-America ukuthi kwakhona ama-state institutions kawamanipulator by the incumbent president. UTrump bekade ekhulana ukuthi yena qhilike kuma-elections kwathinithini. Ngabe bekuse-Africa ama-electoral commissions mbe lama-court bekuzakuma nalowo obusayo ngaleso sikhathi. Kodwa sibone ama-court, security, konke bedismiss ama-claims ka-Trump. Lokho kusivezela ukuthi kwakhona how independent are state institutions kwamanye amazwe. Ikhona ukuthi kwakhona ngabe siyakufunda njengamazwe awe-Africa ukuthi parties akumelanga ngabe yiyo futhi alisayi. Kuma state institution la umelana ngama-institutions aseza abantu for example i-army, police, ama-courts into ezinjalo kwamelana kuhlanganiswe le-politics kumele kusebenze kumele ilizwe kudefenda ka-interest awelizwe hhayi i-interest ye-political party
Basakazi ku Studio 7, mina uMahubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg. Khetho lweAmerica hambe ngendlela ebuhlungu kakhulu. Trump ule support ngiye kadumela ukuthi aphumelele, kodwa kunobuqilo obukhona. Siyathemba ikhothi izakwenza kube ngcono kakhulu, uzaphumelela uTrump.
Sanibona njalo balandeli baka Studio 7 kanye nabasakazi bonke khona ngapha eAmerica. Okhulumayo uVusani lo waseJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Siyezwelana kukhulunywa, kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ibhudo obuza ngokuthi kanti abantu bezane kungani bangaveli, asikaze sizwe ngabantu bezane. Mina impendulo yami ngizathi ngiyamuzwa uright ukhala futhi njengami, kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezane. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke, sikhala ngamahloni, kutho ukuthi baphethwe ngamahloni, yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziyiqiniso, bazazi kahle futhi bamhlophe, and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangahlala besona njalo ngento kuyikuthi abantu bakaqambela amanga. Izasezimbabwe sifile ngenxa yezanu p f. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama-toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu, kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshuliwe, yonke into abadlula mahhala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment, baningi kakhulu. Kungani bona bengabhadali ama-toll gates? Akuthiwa bona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha. Manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu bengaphuma ezindlini, kodwa bona bajwayele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ikakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle? Ngoba i-government iyithi thina abantu, kodwa eZimbabwe umuntu kakhangela ngendlela yokuthi bayizona zivalweni zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu, abantu bezamphiwe sebethatha iZimbabwe bayenza eyosendo, kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu, kodwa abantu bezamphiwe lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo bangancane. Sokungathi zanu PF yona iZimbabwe. Konke kunokhu singabantu sikubhekile, sikukhangele, kuzizwisa ubuhlungu ngoba singela seyi, ngoba sakhamisa imilomo zakhuluma uyalala uvalele uyanyamalala. Kodwa abantu bezanu PF noma lingabe lithula lingaphawuli, kodwa kuzwene kusuka ebantwini, liyakwazi ukuthi kungani lingaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke, lizizwa ziphuma ebantwini. Kungakhethelekile ukuthi i-NDC kumbe ngobani, singabantu nje, abantu kazana nje abayizizalwane zeZimbabwe. Siyakhala, sikhala ngani abantu bezanu PF? Vela kukho lizokuphendula, ngoba lizokuphendula nalikuphendula kuyinto izidoduza, lizidoduza ngento engekho, lisokolisa abantu. Abantu bezanu PF ake litshintshe, kudala libasebenzisa abantu, liyabasebenzisa. Khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi, kodwa ikhorona idinga abantu abaklini, abahlanzekileyo, abageza izandla mhlawumbe. Akulamanzi pho, kungani? Kuyaze ngicatsha ngamanzi okuthiwa ibulawayo kayivalwe, ikhorona ibuyele phansi, still libulala abantu. Akunanto, abananto abangazenza. Abantwana besikolo manje sebebize beqala ukubanje, ngoba akunanto enziwayo yigovernment engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane. Kodwa ligijimela ukufaka imali ezihambenzeni, ligijimela ukubaleka le mali liphuma amazwe ezinginzeni, kuhlela imali engukheshi ebambekayo. Nje ukukhuluma ngokuthanda, bayabaleka nampa bayabanje ema-airport bephuma le gold, kodwa abanye abantu besokola. Kutho ukuthi vele iZimbabwe yeni lodwa bantu bezanu PF.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Iphephandaba le-New York Times lithi abalobudlelwano lomongameli Donald Trump babikwa bezama ukuzisikela ehwahweni ukuthi abaxolele amacala abo. Lokhu kulandela ukuxolela akwenze owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn ngolwesithathu wakhululwa ejele. Kunjalo nje igciwane le-coronavirus lokhu lisidla ubhedu ngapha kwele-Melika, osekubhubha abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ngelanga. Kunjalo nje owakhethwa ukuba ngumongameli welizwe le-Melika, uMnumzana Joe Biden, useqalisile ukuphiwa imfihlo yelizwe. Lokhu kwenzakala esekhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe kuyona le iviki. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona ngathi i-cabinet yakhe uzama ukuthi enze lokho esingathi thina i-rainbow. okungathi kuhlanganisa imhlobo yonke ekhona kuleli lizwe, ikakhulu labo abangathi baphakeme abaningi abavota kwenze umahluko. Yikho ke engibona kwakhathesi ngibona ngathi kunjalo, ngoba sekukhona abamhlophe, kukhona abamnyama, kukhona njalo lalaba abe-Spanyol. Yikho ngibona ngathi uyazama sivili kakhulu ukuthi athi take care of ama-groups wona la amvotelayo ukuthi abekho lokhu ayikukhona. Ngeza ngengazi amabizo ngamunye ngamunye wala madoda labomama sebengeni, kodwa ke mbona ngathi uyazama ukuthi enze khonokho okuthiwa yi-rainbow ukuze kubhalanse. Asithi thina ku-homeland security laphana siyabona undoda lo owe-Spanyol, ngoba yibo kakhulu abahlupheka kakhulu ukungena kuleli lizwe, sinazo ukuthi yena uzaphatha njani khona lapha.
Abanye bathi khanya ngani lihlandla lesithathu lika mnumzana Obama, nxa ukhangela ukubana iningi lalabo abakhethiweyo babesebenza kumongameli ka-Obama. Ubona ngani umbuso ka-Joe Biden uzabe wehlukene na loka-Obama, kumbe vele uzazama ukuthi agcizelele khona okwakwenziwa ngo-Obama?
Ngingazi ke lapho, kuthi laba abakhulumayo kakhulu yilaba abachothozayo abaka-Trump, laba abaphumayo bengalaleli Fox 4 lapha bekhuluma khonokho. Kodwa ngiqiniswe ukuthi uyazikhandela laye owakhe umbuso. Kuyabe kulungile ukuthi athathe abantu abazi njalo abantu asebele basebenza ngaphambili abale experience. Ngoba ngiyakhumbula u-Obama la ekhanda eyakhe i-cabinet babekhanya bemchothoza besithi wenza eka-Clinton, ngoba ethatha labo kakhulu ababesebenzela u-Clinton ngaleso sikhathi. Laye uyazithathela bakhe, uzazenzela owakhe umbuso oqondane laye ngokubona kwakhe. Ulezinto ezingama-emphasis alazo azibonayo ukuthi uzazenza njenge-climate change and so on. Yikho ke mbona ngathi laba bathi uyakwenza umbuso ka-Obama, hayi ikuchothoza nje. U-Biden uzenzela owakhe umbuso labantu abazwisisayo ukuthi nxa ebakhangele bazaphakamisa umsebenzi wephambili. Nxa angenza owesithathu ka-Obama uyabe elungile, ngoba umbuzo wa-Obama wawungcono kakhulu lalokhu esivela khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Texas. Ngakugcibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Iningi lisola uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget lisithi iyize. Ibandla le-MDC Alliance selixotshe kube ngumgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kobulawayo unkosazana Tendai Masocha. Silugqiba ke lapha. Uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.